Ngonyaka ka 2013 izakhamizi zasesomnene lezi zalwana zakule ndawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe iklinika yokuphathisa abahlali balumango. Bathaya izitina bathenga lesamende baqala ukwakha iklinika. Ukansela Landi Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Esavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikliniki yethu. Siphakathi kokuyakha sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina, bezilethela izamende, beletha amanzi, obhilida bengabakhonapha, izinto zonke sibone zizinhle kakhulu. Besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili, siyakwakha ama-nurses cottages. Thanda ukubonga futhi abakudiaspora bethunganyelwa nguPhangisani Ncube, umsebenzi abawenzileyo ngamasamende, ngemali, langokho konke okuningi.
Umnumzana Fiyo Sinkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project. Yena ke uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kuclinic ukuthi singayifulela, sifake ama floors, siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kweclinic lapha. So kathesi isamende esilayo esifuna ukusebenza isile 61 bags only. Sishota nge 200 bags.
Umnumzana Ferguson Sibanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza imini lebusuku zisakha ikliniki.
Lokhu siqandise okwakha nje, hayi silokhu siqhuba. Khona siyasilela lapha nalaphana, kodwa hayi kuyahamba. Abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sebebalokhu sixhasa, kodwa ke kuqakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza sisiya phambili.
Kunabosomabhizinisi besomnene abancedisayo laba kulolu hlelo. Mnumzana Ben Vuka ngomunye wabo.
Besicela bakithi ukuthi sisemsebenzini wekliniki okuzama ukuthi sibe le kliniki pho kulobu nzimanyana ukuthi siyiqede, but siyakhala sibili ukuthi nxa singancediseka ngoba ikliniki leyi izasincedisa ikakhulu njengoba sesikuvikele lo mkhuhlane nalo we-COVID. Ukuthi ma ngabe omunye wethu kumbe ubanjiwe kumbe yini khonapha esigabeni sakithi abantu bancediseke.
Abantu besomnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapho abahlala khona, eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlanu. Ugogo Nkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa inzalo yalumango.
Besihamba umango omude mude kakhulu singakwanisi ukuthi nxa ungela mali vele ungakuyifika ngenyawo. Besithwele nzima okumangalisayo, so siyakha iklinika yethu, sicela uncedo.
Unkosazana Silibaziso Ndebele esinye sakhamizi salomango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika, sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Silesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane, singayikhatshani. Sizasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa, labadala eduzane bengahambanga imango emide.
Esinye isizalwane sosomnene esidume kakhulu Dr. Themba Bhule osebenzela kwele Australia uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Umnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDokotela Bhule.
Sibusiswe nguDr. Themba Bhule ngemali efika 1000 inkulungwane zamadola emele kuthe ncedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo.
Omunye wabakhokela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalomsebenzi o-coordinator umnumzana KK Sibanda ukutaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engavele esomnene ukuthi ancedise.
Esikucela kakhulu bakithi kubambisana ukuthi into le iziphutshe, ngeke iphutshe singancedisananga. Sidinga uncedo ebantwini bonke abazalwa khonapha esomnene, labangazalwa esomnene, labangahlobani lathi, ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke. Akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha, ngoba akahlobananga lo muntu. Kodwa as long uyisizalwane seZimbabwe, even if ungasosizalwane seZimbabwe, uzwana labantu beZimbabwe, sicela uncedo bantu bakithi.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esomnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Ikhale lokuqala ukusebenza kupheleni kona lomnyaka ka-2021. Abantu balendawo bathi bakubona uqathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko, bengahlali izandla balinde uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana basungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi luzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Ngimela isitudio 7 kuwad 18 esomnene kamramu Ezra Chisa Sbanda.